ababalisi abaningi abangamalunga enhlanganiso ye-AR2s ngemva kokwethuselwa abakwenzayo ngohlelo esasinalo ngaphambilini. Abanye bakhona basuka endaweni zabo zokufundisa bayakuthatha kwezinye izindawo, kwakuthi abanye njalo babekhona emsebenzini kwaba nesikhathanyana. Kodwa okwenzakalayo ukuthi ababalisi babuyela, njalo inhlanganiso yethu sibe lamalunga amaningi kusukusela lapho. Esikukhangeleleyo kathesi ukuthi nxa kusiyafika uLesihlanu, uhulumende abesekhulumile ukuthi uzakwenza njani ukungenelela iholo lababalisi. Yikho esikukhangeleleyo ukuthi kube sokwenzakele ngoLesihlanu. Esizakwenza nxa uLesihlanu lufika yikuthi siza kuyacela kumalunga enhlanganiso yethu ukuthi basiyele ukuthi sithathe inyathelo.
Nilivele belikhulumisana la yini?
Inhlanganiso yethu ibibhalelana lohulumende, ngoba inhlanganiso yethu iyala uhlelo lwe-National Joint Negotiating Council. Iyabhiliva ukuthi bona abantu abahambayo khona ngale ku-National Joint Negotiating Council yibo abathengisa izifiso zababalisi. Ngokunjalo thina sisebenza ngokubhalelana labo incwadi abahulumende sibazisa ngezinqumo ezikhona kubabalisi. Ngokunjalo uhulumende uyakwazi usebhalelwe incwadi waphiwa isimemezelo sesiza kwenza alubana insuku lezi esizibalileyo sezithe zafika ekugcineni.
Kuyini ebelikukhalaza kuhulumende?
Ubunzima obuselizweni bunzima kakhulu. Busekuthini abanye ababalisi nxa bengavakatshile izimuli zabo, kuba nzima ukuthi babuyele emsebenzini. Kube kanti abanye nxa bengahlala besemsebenzini ekupheleni kwezinyanga, kunzima ukuthi behambe beyebona izimuli zabo. Abanye njalo ngalabo bokuthi nxa uthe wahola inyanga isiphelile, imali yakhona ayenelisi ukuthi ithenge izinto ezifunakalayo empilweni. Kodwa indlela abazanyisa ngalo uholo, sithi asihlaleni phansi sikhulumisane, ngoba thina njengezisebenzi siyafisa ukuthi sikhulumisane lohulumende, sikhulumisane naye mgceke. Kodwa sibona abantu abangaxoxiwe lohulumende abesibuthweni behlabengezelela iholo, thina silincipha. Yikho esikumeleyo, esingezelele ngemali engasoze ibe ngaphansi kwe-$500.